isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lijona njani mtokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 7 kuNhlangula 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba ziningi zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo.
Umanyano wamabandla aphikisayo OAMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uzazenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba kukhetho wangena embusweni iManifesto.
Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasekukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance laye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esifunakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli.
Zakhamizi zemazwe zazivele zibutela izandla ngezikhathi zikamgaba. Akulanto ezatshintsha ngoba layo i-MDC ayenzi lutho ukutshintsha ingqondo zezakhamizi zebashonaland central lemazwe.
Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kalula kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende esabelweni seMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla aphikisayo okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa OAMDC Alliance lamhlanje wethule ugwalo lwezithembiso othi uzazenzela uZulu weZimbabwe alubana uthe wanqoba wangena embusweni. I-manifesto le iphansi kwesihloko esithi Sustainable Modern Agenda for Real Transformation kumbe SMART. Kuviga intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
I-SMART yona ithembisa ukuthuthukisa eZimbabwe ngesikhathi esifitshane nxa abantu bekakhetha umnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance ukuba abuse. Ekhuluma ekwethuleni kwale manifesto isikhulume se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthe konke okushiwe lolu gwalo kungenzeka embusweni we-MDC Alliance ngoba okwenza ilizwe lingaphumeleli ukuthi abantu beZimbabwe nabaphesheya abathembi uhulumende weZANU-PF ngemali njengoba kunguye owabulala ilizwe.
Asiwalahlanga amanye ama-blueprint esawabhalayo sisuke sakha phezu kwawo ukwenzela ukuthi abe matsha athathe umumo okhona lamhlanje elizweni. Okuqakathekileyo ngumumo lo yikuthi kulokuswelakala kwemali, kulokuswelakala kwamabhizinesi, kwemali zama-credit zama-bhizinesi. Ungabakwazi ukuthi okwenza inotho yelizwe yawa kangaka sabuyele emuva saze sadlulwa ngamanye amazwe ayengemva. Ungakunanzelela ukuthi kuyini khonokho kuyalungiseka masinya. Ngoba inotho yelizwe yawa ngenxa yokuswelakala kombuso onaka abantu, umbuso ofunwa ngabantu, umbuso osenza sibe lamadlelwana amahle, umbuso owenza izikwerede zaba ziningi zamabhiliyoni ezingabhadakelekiyo. Ungakulungisa konke khonokho iZimbabwe ilama resources endlula amazwe amaningi khona pa Africa. IZimbabwe ile climate elapho inhlabathi okulima konke konke akula umuntu ophikisa ukuthi ama conditions okuphumelela akhona okungekhoyo yibukhokheli singaqalisa ukulungisa konoko kupossible konke khona ukuthi masinya masinya sithuthu.
Omunye wamalunga weMDC Alliance unkosikazi Princess Nyathi uthe ugwalo lolu luthembisa ukulungisa ilizwe njalo bayalwamukela ngenjabulo.
Ithi thina abantu beZimbabwe wonke umuntu nje ithembisa impilo, ithembisa ukubisela ilizwe kudala lapho elalikhona. Yonke into ngoba imanizi speso leyibisela into enye lenye endaweni yayo.
Umongameli webandla le-Transform Zimbabwe engelinye ilunga lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Jacob Ngarivume uthi balethemba lokuthi kungenzeka konke okuthenjiswe yile imanifesto. Ugwalo lolu uhulumende walumanyano ukhangelele ukulungisa inotho yeZimbabwe isike 100 billion lapho kusiyafika umnyaka ka-2029. Limanifesto ithembisa ukuba uhulumende kaChamisa uzahlawula abamhlophe abaxoshwa emaplazini ngodlame nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Ngomthetho o-indigenization ithi uzakwesulwa ukuze abakwamanye amazwe bakhululeke ukuletha imali elizweni nokusungula amabhizimusi ukuze ilizwe lithuthuke. Imanifesto ye-MDC Alliance yethulwa ngemva kokwethulwa kwebandla le-ZANU-PF necele MDCT elikhokelwa unkosazana Thokozani Khuphe. Amabandla wonke akumanyana we-MDC Alliance labameli bamazwe ase-Europe lenhlanganiso ye-European Union bebekhona emkhosini walamhlanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer luthi akekho phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ozathola isilinganiso esidingakalayo ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli weZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Uphenyo lolu luveze ukuba isilinganiso sabantu abangaba ngamachumi edlula amane ekhulwini i-42% bazavotela iZANU-PF, kuthi abayisilinganiso samachumi edlula amathathu ekhulwini i-31% bavotele umanyano we-MDC Alliance. Uphenyo lolu lwenziwe mhlaka 28 Mabasa kusiya ku-18 kwenkwezi ezabeleni zonke zelizwe. Esethula umpumela yalolu phenyo namhla ekuseni, umnumzana Themba Chiveya omunye wabaphenyi uthe lwenziwe elizweni lonke jikelele.
Kuphume kakhulu ukuthi abantu abangaba yisilinganiso se-42% ababuzwayo mayelana lokuthi basekela bani njalo kumbe babona ngani nguphi kulaba abancintisa ukuba ngumongameli abangawina. Abantu abangaba yi-42% bathi bona babona ngathi Emmerson Mnangagwa ulethuba lokuthi angawina lolu khetho. Then kwasekukhanya ukuthi i-31% yiyo ekade ingani ibona ngathi uNelson Chamisa owe-MDC Alliance naye angaba ngumuntu ongawina lolu khetho. Kulesilinganiso se-25% abangani abarespondanga to imbuzo bathe bona abala abangakutsho.
UChiveya uveze njalo ukuthi uphenyo lolu beluhlolisisa ukuthi uZulu ucabangani ngokuhluthunwa kombuso ngabebutho.
Abanye abantu bathe yinto embi eyayenzakalayo ukuthi umbuso uhluthunywe ngalolu hlobo. Bona ngowabo umbono bathi umbuso kade kumele ukuthi uthathwe through ama-elections kumbe ukhetho. Kodwa kwasekusiba nenani elinye sibile lithize about kuma-60% khonapho abathe bona hhayi ukuhluthunywa kombuso kwayenziwa libutho. Kungaba kubi yebo kambe, kodwa kwakuyinto eyayimele yenzakale.
Isikhulumi sabasakhulayo bebandla le-MDC ekhokhelwa isikhwicamfundo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuyabahlomisa njengebandla ukuthi basebenze njani.
impumela yalo msebenzi we Mass Public Opinion Institute isinika ithuba lokuthi sizwe ukuthi uZulu uthini njalo kuyasihlomisa lathi ukuthi masuka lapha sisiya phambili sisebenze njani kule 25% engazange itsho ukuthi yona izafaka ngapi uxa ngokunjalo umncintiswano lo ulokhu usavulekile okuthi kusukela ngo 13 May kuze kufike namuhla kuningi osokwenzakele okungatshintsha imbono yabantu ihlukane lalokho esikubonayo namuhla.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu omanyano we People's Rainbow Coalition uthi uzwa esesaba kakhulu ngemva kokubona ukuthi ibandla alimelayo alaziwa.
Ngemva kwempumala lezi ezikhishwe iAfrobarometer lambenye ngomunye walabo kade befuna ukungena kulo mjaho kodwa sengisesaba ngoba kwimpumela zabo zonke kutshengisa ukuthi ibandla endlimelayo alaziwa kumbe lapha esikhona asisebenzi ngoba kuyo yonke into bekudlalela kubo 4% 2% of which kuncipha kwesaba okukhulu.
Umnumzana Reason Ngwenya isakhamuzi sakoBulawayo uthi uphenyo uyalukholwa kodwa ethi kuningi okungabe sekuguqukile.
Ukuthi nje i-public opinion njengoba ekhulumile iyatshintsha very fast masinyazana nje kodwa iqiniso lonke ukuthi mina i-research ngiyayikholwa ngoba vele yindlela esilungu yokwenza kangelo kwenzakale ku-Clinton uhillary ube phezulu Trump engaphansi sebelokhu be-announce bekhulume khwela kwenzakala exactly khonoko kade sekukhuluma last day kwathi i-opinion zabantu kodwa i-research yinto engiyikholwa kakhulu lawa ngathi outdated ngoba between April and May, this is June, there may be changes. Ungatshintsha khona phana.
UZulu emhlanganweni lo ukhalaze kakhulu ngokuthi uphenyo lolu lwenziwa kudala njalo kuningi osekuguqukile ngaleso sikhathi. I-Afrobarometer yazise ukuthi izakwenza uphenyo olufanayo ukhetho olungakenziwa ethi bajonge ukuqathanisa impumela zophenyo oluzakwenziwa laleyo abayethule namhla. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Human Rights Watch ithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuguqula imithetho ephathelane lezokhetho lokunye kungabangela ukuthi ukhetho oluzayo lungabi ngolukhululekileyo. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Dewa Mavinga utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi kumele umongameli Mnangagwa atshengise inguquko ngezenzo hathi ukukhuluma nje kuphela. Inhlanganiso le iphinde yasola ukungenela kwebutho kwezombusazwe kanye lezehlakalo zodlakela eziqhamuka kubandla lezanu-PF kanye lakwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga uxoxe lomnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu-PF.
Oqala inhlanganiso le ebayi-Human Rights so eyamphosibeli ngabo yikuthi bona bayinhlanganiso kodwa bemelele iqembu elithize eliphikisayo kuyanazeleka ukubana konke abakwenzayo vele bona awuzange bazesabatheka vele la ibandla elibusayo lezanu-PF. Ngoba lonke abakhulumayo kungamanga aluhlaza sihlale nje ephalamen sadibeta i-electoral bill yatshintsha bavulela laba abantu bavulela khona laba bantu kusehlika ngenxa yemithetho wehlula konke lokhu kwalungiswa abantu sebeqasha umkhampena asikezwa muntu ohlukuluzwayo asikezwa muntu oyalisa kunezinto zakhe ngikhuluma nje kuthangethange i-MDC Alliance imele demonstration yayo mayelana ngendawo zonezi ezama-electoral reforms noma bekwazi ubana i-constitution ithi yona ngemva kokubana ilanga selifakiwe e-election akusela nto engatshintshwa for that election, kodwa ngenxa yokuthi bona the Democratic Society bavumele ukwenza i-demonstration yawo. Kuqala siyakwazi ngesikhathi besambusa unyaka womgabe babesanishwa into eziningi lethile zibe ngacela ukwenza ama-demonstration amapholisa abali, kodwa kathesi bayavumelwa i-TV yabakava sengengabona ze-MBC bephuma omabuthanisa namanye amaphathi a-TV bayakhava ngoba konke okwenzakalayo sokwenzakile uhamba kuhle, so angazi ubona bafuna ukuthi kuze kube njani.
Banike imzekeliso yokuthi kulamasotsha amaningi ezigabeni njalo abanye bakunhlanganiso yeZEC, kukanti kulokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi alethe ama-registration slip okuvota lokunye nje okuninginingi.
I-ZANU-PF eyakwenzayo yona yacela amalunga ayo e-ZANU-PF enzela ukuthi kona sigeje umumo sibone kunarayini endaweni eyenze esigabeni esimbi nxa singawina abethu amalunga ethu ba-registile na. So lokwana kwakusenzelwa abantu abangamalunga ezanu-PF, not nje umuntu wonke jikelele. Ngaba ama-NDP nxa bekunikeza bona kubebona i-membership yabo bavunyeke i-membership yabo umongameli omuhla besuba umnakako uvule konke i-UN ibiziwe, America ibiziwe, Britain ibiziwe, ikhangele belizo-observe ama-election nawo manje abantu belifika ukudlela khonapho yikuyini kahle kahle.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, mtsakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano bemelika lamazwe yase-Afrika umnumzana Matthew Harrington yena ophakathi kokwethekelela eHarare uthi kubalulekile ukuthi leZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwalo lelizwe lakhe. Ekhuluma lentathelizindaba eseHarare namuhla umnumzana Harrington uthe iMelika izimisele ukusebenzelana leZimbabwe, kodwa uthe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo wonke amabandla ancintisayo kumele aphiwe ithuba elilinganayo emaphephandabeni lasemisakazweni kahulumende njalo evunyelwe ukukhankasa ekhululekile. Ziningi iziphathamandla zaseMelika esezethekelele eZimbabwe kulandela ukugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe libutho onyakenye. Incwadi ecubungula ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uvumelana lo Harrington.
Angithi mnyaka yonke yona le iZimbabwe ize iphume udlelwano lamanye amazwe kwabangelwa yibonabo abantu babevele bekhona embusweni lowo. Angithi mnyaka kwaminyaka yonke le wayengu-deputy kaMgabe and kweminye iminyaka ivele nguye umuntu owayesiphatha amandla sikaMgabe owayegijima iganga lonke esenzela konke okwenziwa nguMgabe. So angazi ukuthi kungabe kuyikuthi uzade bamvala amehlo umuntu lo bameze abone abafuna akubone la azwe labafuna kuzwe. Eqinisweni kuyikuthi nje ikumvala amehlo abaqinisekanga ngento abayithoyo kumbe baza kwenza ngokuqotho. Kodwa eqinisweni mina ma ngikhangelwa ngokwazi kwami langokuyihlaziya kwami izalo angaze ngayibona iZANU iyiphathi engavuka kusasa itshintshile kunjengokuthi usathane avuke esithi kusasa useyavuka esiguguhile sengumuntu kamlima angiboni ukuthezakala kalula kanjalo ngoko
abemelika laba kodwa nxa unazelela dokotela Mhlanga bakhanya bengafuna ukuvalwa inkophe kalula ngohulumende wezano PF nxa siqathanisa laba kwelebhilitane khona ngapho okhona awukuboni ngaleyo ndlela
ngiyakubona futhi ngiyakunquma okwenziwa ngabe-America okwamanje abe-America yibo bodwa engathi babambe izifiso lezinoyiso zikazulu ngoba bona bekubeka kube sobala ukuthi bafuna kwezweni ukuze bakhiphe ama-sanctions alakhona kukanti-ke abebhilitane bakukhangela ngelihlo lezomnotho ukuthi nxa bona bengathula lapho kunedlelo khona abalani lokuthi uhulumende wezimabhu uyabe senzani ngokunjalo yikho ngizwanisithi ngiyazi ukuthi angabe siyahlolisisa kodwa kuyenzeka ukuthi bamvale phela abantu laba ngoba lapho ayakhona kahlali khona ngiyathemba ukuzaba lethuba lokuthi sazwisise ngokukhuluma labantu behlanganiso eziningi ezinjengama-NGOs abe-civil society labantu be-opposition mhlawumbe angenza njalo lalapho bezame ukumvala uzanelisukuthi abona ukuthi lapha bebezame ukumvala kodwa kuqoqwe yilokho ngokuqondileyo abe be-amerika ngiyabasinquma kakhulu ngesimo abami ngaso langesinqumo zabo
uDokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilitane. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi kule mithetho yokhetho engalandelwayo nguhulumende okubalisa ukungaphiwa amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni. Lokho bekungokunye kwenjongo yokutshengisela okwenziwe ngumanyano we-MDC Alliance ngolwesibili. Kodwa namhla umsakazi we-ZBC umangalise abanengi ngokusakaza umbuthano we-MDC Alliance okuphawula ugwalo lwezithembiso zawo i-manifesto. Ngemva kombuthano we-MDC Alliance longo lesibili obule nkulungwane lenkulungwane zabantu abomsakazi we-ZBC laba amaphephandaba kahulumende bethule imbiko ethi bekungelabantu kulumbuthano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Umnumzana Albert Mhlanga endawonyelo nobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Tongozi onguye osungula lingxoxo.
Thina siyakwazi ukuthi uma sokuyisikhathi sokuloba kumbe ukubhala ngendaba zokhetho kumbe ukusakazwa ngendaba lezi kaningi kulenhlanganiso ezibona ngokuqhutshwa kwemibiko ezigcina sezitheswa imlando yokuthi zilohlangothi ezilusekelayo. Ngakho-ke thina njengentatheli zindaba njalo siyithi esikhokhela intatheli zindaba sihlala sikhuthaza intatheli nabaqeqeshi babo inkokheli zabo ukuthi umsebenzi wokubhala awumelanga into esayifunda sonke ngiyakwazi ukuthi lawe wayifunda ukuthi awumelanga ube nohlangothi awumelanga ube necele olisekelayo umele ulinganise amathuba nxa kuyukuthi maybe lo ukhona kukhulumayo lalo osolwayo mbo okhukhumeza abanye akhuluma kukhulumayo. Ngakho-ke ngathi ngamafitshane thina njengeZimbabwe Union of Journalists siphakathi kohlelo ngoba siyakwazi ukuthi lezi ndaba ziyahlupha siphakathi kohlelo lokufundisa intatheli zindaba ezweni lonke ngaphambilini kokhetho lolo olukhulu oluzayo ukuthi siqhube njani umsebenzi wazo.
Hayi ngezwakala mnumzana Mhlanga wena ubona njani okwenzakalayo njengomuntu wezombusazwe likubona njani ukwenziwa zintatheli zindaba ikakhulu nxa sikhangele amaphephandaba lemisakazo kahulumeni?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngivumelane esikhulume esikhulumayo intatheli zendaba ziyathatha izindaba sibili kodwa engikusolayo ukuthi nxa sebezikhipha sebeziphendulela abazikhiphi njengoba ziyizo
ngoba ungananzelela ama headline awu abakhiphayo. Ngikunike umzekeliso wale ephume kathesi ukuthi Mugabe indozi zijamisa. Ayisikho lokho okuthina sikhulumi la ngomgabe lo mgabe kumbe samthina nini bemkhipha khona ngodlakela ngo-20 November. Belezama ukuthi bangcolise ukuthi umgabe usephakathi kwaleyo abakhulumi omjinini. Omthini yibo esebenza lapho. Bona yibo asebezitshela angazi kumbe bahambe bavumelana lo mgabe bayakhuluma laye. Bona sebengusomlomo kamgabe ukuthi umgabe usesebenza uyindozi uchamisa. Umgabe engxenye sikhuluma nje lokurejista kuyavota karejistanga.
Hayi kuyezwakala. Mr. Longozi ungasela ukuthi wena ngokubona kwakho abalodubo lapho ayisibo bahleli yini o-editor lenkokheli kahulumende njengoba abanye abasebenzayo abazintatheli zindaba nje babe bezithethe nje indaba ziyizo sesiyaphekwa phambili.
Ngiyabonga baba Gandhi. Khonoko okutshoyo liqiniso elimqodo ukutsho ngoba uyakwazi uyintatheli ukuthi zikhona izigani ezithi nxa abafana lamantombazana bephumile babuya lezi ndaba bona basale bezikhanzinga befako kwabo sebetshelana ukuthi hashi ukuze uhlangothi lwethu luphume kakuhle kumbe labo esingabathandiyo baphume kubi asenzeni lokhu sikhanzinge kuphuma amanga leqiniso kumbe batshekise injongo yodaba lolo. Ngakho-ke ngingathi kukaningi zikhona intatheli zindaba ezizifaka phakathi ezihlezi zikhethele zona uhlangothi. Angithi nje sibabonile abafowethu nje akade bephatheka kuma-primary amabandla wonke. Asisho ukuthi kubi, hayi into enhle kakhulu. Ngakho-ke khonokho kutshengisa ukuthi umuntu lowo uvele ulo hlangothi alalo alusekelayo. Bese siya phambili, bakhona futhi othe ngabahleli laba abaqhathwa kusaziwa ukuthi vele ingqondo zabo zimi kanje ziqondile kumbe zithekile ngumuntu ongamsebenzisa na.
Ye Mnumzana Mhlanga, manje kuyini osekuzayenziwa kathesi njengoba lokho kukhanya kuqhubekela phambili?
Sizaqhubeka sibili sizama ngayo yonke indlela ukuthi kulungisiswe njengoba ekhuluma ngoba kulilungelo lwabantu ukuthi bazwe into ezimqoka eziqhakathekileyo.
Labo phela kwesinye isikhathini esiningi bayethusela intatheli zindaba. Angithi ukuthi ukubhala amanga kumbe ukuphosisa into elungileyo, kodwa kaningi abantwana basebenza besesaba.
Umnumzana Foster Dongozi ngomchalimani wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Albert Mhlanga webandla le-PDP.
Kusasa, amazwe omhlaba jikelele azananza ilanga le-United Nations World Oceans Day. Injongo yaleli langa yikukhumbuza uzulu ukuthi ulwandle luqakatheke okunganani kumpilo yonke esemhlabeni, lokuthi ulwandle luqakatheke okunganani lusenza umhlaba ube muhle. Lumnyaka indikimba yaleli langa yikuthi ukwehlisa udubo lokulahlwa mahlayana kwamaplastic ukuze ulwandle luhlanzeke. Ulwandle lugubuzele umhlaba ngokuyisilinganiso esedlula ingxenye njalo luletha amanzi ayisilinganiso sokungamachumi ayithoba minwe mithathu ekhulwini emhlabeni. Ulwandle lulethela uzulu umoya we-oxygen ongaba isilinganiso sokuyingxenye ye-oxygen etholakala emhlabeni jikelele. Kose zonke izinanakazana zomhlaba ziphiliswa lulwandle ukubalisa abantu abathola njalo impila kahle kulwandle. Amaplastic ayingozi ngoba engaboli masinya egwenxa izinanakazana zolwandle ezinye zigcina zisifa. ingcwethi seziveze ukuba izinanakazana zomhlaba ezedlula amakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu okubalisa ofudu insika bayithiye amadolphin lenyoni zolwandle ziphila emanzini. Ngelanga le World Oceans Day kumele sikhumbule ukuthi impila kahle yolwandle imele inakekelwe yithi sonke.
Kwanele mthakazo livalelisayo ongontunga milinko mo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.